Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 Mpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabanengi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezichiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnyaka ka 2024 usufike emaphethelweni kulokuxokozela kwezombusazwe. Abanye kubandla lezano PFF sithuma ngameli Emmerson Mnangagwa kumele aqhubeke esembusweni isikhathi sakhe singaphela ngo 2028, njalo kulabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa ngohulumende. Bakhala njalo ngokuthiya isikhundla kukamnumzana Nelson Chamisa owayekhokela ibandla le Citizens Coalition for Change lokubotshwa kwamalunga ebandlaleli avalelwa esitokisini se-remand prison okwesikhathi eside. Umlondolozi Ndlovu owe-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamanye amalunga ebandla le-ZANU-PF aqhubekela phambili esithi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Baningi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandlaleli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic, it has only been President Mnangagwa has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lonyaka lalokhe kwangena umongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa umongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa nguMnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa ezombusazwe ekolishini yemfundo yaphezulu eBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU-PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid iyabivela ebantwini yama-country emazweni iyabidistributwa ngama political affiliations.
Umnumzana Vusani Kumbo ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso ye Democracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lonyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuselele.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo ele-CCC lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi seliqanjulwe libandla leZANU-PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabangu owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayelelungele lokuxoshisa amalunga edayele ephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu Santando lahle labamaninginiki ibandla le-CCC sokuxotshiswa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana losikhwica mfundo Hoshman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu, umnumzana Jameson Timba loNcube. Unkosikazi Jacqueline Sande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinyuke amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Chabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo-ED ku-2028 kumbeni i-opposition yethu iyabe ilokhu isenza isiba weak?
Abalela ilungelo loluntu bathi athi lokubotshwa kukathimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha olwe Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa qhubekela phambili esephula amalungelo kaZulu ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. Uthimba lamanye amalunga ebandla leli afika phosa amashumi ayisikhombisa bahlala e-remand prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongikwe emthethweni njalo lelokutshotshozela udlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe-Southern African Development Community Summit. Kulababotshelwa okufanayo abagoqela umnumzana Robson Jere okwenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe abathelwa ilungelo loluntu unkosazana Namatayi Gwegweza umnumzana Same Ugwenzi labanye. Olandela ezombusazwe ezimele umnumzana Limkani Dube uthi
ngoba thina esihlukumezwa everyday siyabe silombono ochiyeneyo ngoba yithe siaffectwayo, so ukuthi omunye umuntu engabuye efuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how, ngoba thina yithe sitshona sihlukumezwa nguhulumende lo, yithe sitshona silandelwa nguhulumende lo, so thina sikwazi ngcono.
Kuningi okunye kwabhekana nabantu beZimbabwe lonyaka, okunye njalo yokubotshwa kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lo mnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokuba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlwelo lwe-Presidential Goat Pass-on Scheme. Umnumzana Melusi Sibanda osebenza lenhlanganiso elela ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusasele uhambo kundaba zokulwisana nenkohlakalo.
Benzi i-corruption but i-anti-corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba, iyenze ngathi iyasondela phakathi kwekhesi iphinde yona ibuyele emva, so which means abantu abaningi bane-corruption ngabantu bakuzanu-PF, so that's why besatshwa ne-anti-corruption commission.
Sekusiya ekupheleni komnyaka, idale lephalamende lapasisa i-private voluntary organizations amendment bill esatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma ziphikisana lohulumende. Idayile Senate lalo laphasa ibhili le ehanjiswa kuMnangagwa yabiselwa njalo idayile i-House of Representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa ezizasele phandle ihanjiswe kumongameli. UMnangagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zeZimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obunhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye lamakampani. Kodwa abalela ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uZulu ngamandla. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu. Sokusele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024, uhulumende kaMnangagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenzisa amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-Land Tenure Program. Abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho waqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi usabuza wayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuzakwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo, imbuzi, inkukhu lezinye izifuyo. Abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphetshelwa ngumoya azakwaliwa ngamabhanga amaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe.
Kweze emaphandleni, izulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezitshiyeneyo eGwanda osekuchiye izakhamizi zikhala ezimathonsi. Izulu ebelilomoya omkhulu lidilize imizi lezikolo eGwanda North, kwathi eGwanda South izulu elikhulu ligcwalise imifula eminingi kwabhekuka ibhasi ebichapha ibholoho ebelilamanzi amaningi. UAlbert Ncube usiphala ludaba.
Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zedukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eGwanda North zibhidlizwe ngumoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. Umnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi ukusasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
sokulomona kalomkhulu kakhulu yenzakalela esingasakwaziyo ukuthi mazivulwe izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo asisakwazi singabazali so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu kwathathwa yonke into lezi zindlu zamatitshala lazo zathathwa lamaklasi athathwa so sikhona lapha idambashoko ikhakhamela ukuthi kuyini okuzakwenzakala ngalesi sikolo
ukansila kwathu eGwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi umkhulu umonakalo odalela izulu leli ebelilomoya oyesabekayo
isikolo sedambashuku kuthethwe amazenga angu-32 awela kachana zikuphume ama-asbesta angu-16 awa hahla afa ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sawela kachana
ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli
then edatata village kulowo muzi kagirls nyathi kuphume amazenge awela kachana kwadilika umduli Nhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahluka ngena ngaphansi kombheda ngugogo sibilo sekhulile. Kuthe sengene ngaphansi kombheda, umduli wahle wadilika, wadilikela phezu kwawo umbheda. Nhlanhla nje kodwa kale malanga but hayi, kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi, roof ihle yadestroyeka, wasala vele kungela lutho. So asibe lo monakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasholo moshe, mnumzana Love Mondlovu, uthi izilimo ebezilinywe ezivandeni zithathwa ngamanzi. Ulandela ukugcwala komfula onkaje
ubugcwele ukuthi ubuhambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kulempidanyana bekuthetha amanzi emthonjeni nje wathi umthonje wathi ungani wachongolezela amanzi kuhambile impidi ihambile konke
isiphathamandla seGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isipanda ubikele umsakazi we-Studio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShake Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla uthi baza ncedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa kusenjalo zisele zikhala ezimathonsi zakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini yamawaza eGwanda South libhasi wele emfuleni ngemva kokuchapha ebholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo isikhulumeli samapholisi eMatabeleland South u-assistant inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi izanuse zomumo omkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sihle Mzinda uManyathi ongumfundisi weGlory Embassy Worldwide yena othi lanxa inkonzo yakhe ingathakazeleli ilanga leKhisimusi njengelanga lokuzalwa kukaJesu uyaxwayisa abenelisayo ukuthi besize abanye abaswelayo njalo beziphathe kuhle ngaleli khefu.
Uqalo siyaphela ubona abantu begijima ngokuhlukuluzwa zimali ehlukuluzwa ilokhu lalokhu ukudla kodwa ke makufika leli khefu zathola nje umuntu onke ngathi uyagijigijima ngathi kukhona okuncane abe ukuthola kutsho abanye bacatshangwa ngababo abaphetsheya ngithola kuyikuthi hayi kuba khona nyana okuncane ezindlini kuyaphumuza abantu ingqondo singakhulumi ke abadakwayo ke yiba abangathi ngeyabo lapho ke badakwa ke kuze kuye kusa yikho futhi okulezi ngozi iyo inkinga yakona ingozi ziningi kusuka kube kungathi lesikhathi leso uSathane la uyajabula ukuthi uzavuna abantu belibele besajabulile ikho engunanzelelayo
esigabeni sami.
Njengabezinkonzo kukhona yini eliwenzayo ukuthi liphathise abantu abangabe bedinga usizo ngalesi sikhathi sekhisimusi?
Thina ke njengabantu bebandla siyakhangelisisa mpela ngelihlo haye lenyama kuphela lelo moya. Sibuyele ezwini lenkosi ukuthi liyasikhuthaza thina ukuthi singakhohlwa izintandane, singakhohlwa ama-widows, singakhohlwa abahlukuluzekileyo, abagulayo, abakuma-prisons. Inoma nje ibandla selingathi selitshekile, selingathi selikhohlwa imandate yalo. Siyakhuthazana khonoku okulutshwani lawe endaweni yakho. Ukhangele abathe bahlukuluzeka kakhulu ngoba kunjalo abanye babejabulile, bakhona abanye ngempela abangela ngitsho. Njalo siyakhuthazana ke khonapho ukuthi ilihlo likamfundisi kalikhangele abahlukuluzeke kakhulu esigabeni, izintandane zenezo xa zikhona eduze kwakho, amawidozi loba bakhona abagogekile obabonayo la ukuthi bahlukuluzekile ngoba abanye bazabe bezintandane kodwa uthole belokuthola belababo ababakhangileyo phandle. Kube lama-widows uthole ukuthi hatshi sandla senkosi sikhona, abasesibhedlela bona behlukuluzeke kakhulu emoyeni, abanye kunje bejabula kube khona ukuthandazelwa umuntu ethole ukududuzeka lokuphila emoyeni lasemzimbeni. Sikhuthazana mpela kakhulu ukuthi ilihlo lebandla kalingasuki ke ebantwini abahlukuluzekileyo ukwenzela nathi sithole uNkulunkulu asenzele umusa njengebandla, ngoba ngempela ibandla okwamanje lingani lime eceleni kwemandate yalo. Abafundisi abaningi bayakhohlwa njengoba ngijile ukuthi kulokugijigijima ngezimali. Isimo sethu sibi kakhulu, sibi singenele lasemasontweni. Esinye yiso sesimisa abafundisi nganxele, labo yathola sebedinga izimali bengasayenzi okumele bekwenze ngendlela ababizelwe ngakhona. So in the midst of that siyazama ukuthi singabakhuhlwa abanjalo abahlukuluzekileyo. Khonokhu lawe othe uNkulunkulu wakunika khona uthagethe bana labo abalutshwani, othe wabathagetha ubanikeze obanika khona ubathinte ngothando. Ibandla lalo phakathi kwebandla ukhangela abahlukuluzekileyo, kunjalo ke senza kanjalo masemabandleni ethu. Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga lelithuba elinikeze lona. Sale kahle.
Lowo ngunkosikazi Sihle Muzenda uManyathi, ongumfundisi wenkonzo yeGlory Embassy Worldwide. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza singapha A Voice of America sise Washington DC.
Langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba, langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sesilobela lapha kulomfana obulawelwe isinuka. Sixoxa lo councilor ka ward 29 kulendawo ukancilor Willard Moyo.
Ngizwa nimadolo nzima mangikhuluma ngalolu daba. Abantu sebevuke ubhova, bayabulalana, bayagamulana, ama media cases asemaningi kakhulu phakathi kwesigaba. Sokuze kudala ukuthi khona size sesabe ukuthi kathi kubangelwa kuyini khonokho. Ukuthi singathi kubangelwa kuyini baba Ncube, hayi ngabe ngikamba amanga. Engikubonayo yikuthi abatsha ikakhulu amajaha kabasaziphathi, abasahloniphi umhlaba, kabasayenzi okufanele bakwenze ngesikhathi besenza izinto zabo abazenzayo. Ikakhulu the contributing factor to this issue indaba yezidakamizwa. Izidakamizwa into ezidakayo imba banje utshwala untshengu sokuze kusenze ukuthi abantu-ke bayenze izinto ezingekho emthethweni bayenze udlame endaweni yokuthi bakhulumisane ngohlupho abanye benalo phakathi kwabo ngomlomo bekhulumisane bagijimele ezikhalini. Unfortunately lo nyaka nje kodwa khonapha edonsa lethapewa lemawulo kuhlongana i-wadi 29 yonke sengike ngabona izidumbu zisiba khona abantu bebulawa bebulawa nje mahlayana ilanga lishisa umuntu abulawa aqunywe njengenkukhu ngamajaha wona alasakhulayo.
Ngenyanga bamomoyo singathi kufa abantu abangake esigabeni sakho?
Ngathi mina ngikhuluma nje kathesi nje akuna nyanga ezintathu kulomuntu ofileyo otshawe ngamajaha bambulala. Kathesi kathesi akula nyanga futhi eyodwa phakathi kufe omunye umuntu futhi phetshiya ngalithapewa egongodwa ngomunye umfana wamtshaya wambulala nesipina. Isikhathi esiningi kathesi ngekhefu lona leli ndibade sikukristimasi abanye bagwaziwe abanye baganyuliwe ngamagazi wodwa ekilinika amanesi sebethole nzima. Kufa abantu abaningi ngesikhathi esiningi khonapha esigabeni.
Sikhangela ababili laba elibaqhambileyo ababuleweyo bekuludabalwani.
Udaba olunye ngilo engiluzwileyo olwalo owafa eTshapewa kwakubangwa indaba yesinuka. Isinuka, just imagine, eminye sinuka amabhora esinuka ukuthi amabhora esinuka axega abantu beze bebagongodane babulalane. Lo munye engikhuluma ngaye wokukhala wabulawa ngamajaha balwa nabanye abafana bathi sebehlule bahlangana lomuntu omdala ezihambela babhushisela kuye baphonga umsukela bamgecageca ngamabhemba bamqumaquma bambulala wayafela esibhedlela.
Abantu laba ababulala abanye ngabangaphi? Ngaba bavela kuleso sigaba na?
Ye, bavela kuleso sigaba ngabantu esibaziyo babancuke. Abantu esibaziyo kunezimuli esizaziyo kuthi le imuli yakobani iyabulala. Imuli yakobani iyabulala ngabantu esibaziyo abantwana abazalelwe emehlweni ethu sibakhanye.
Pho baya amapholisa wona athini? Bayabotshwa na?
Bayabothwa abantu laba ngamapholisa kodwa sizafakazelana sonke ukuthi amapholisa okwabo yikubophe umuntu bamhambise ekhoti. Ukuhamba ukusuka kuthatha indawo ekhoti ngale phambili amapholisa abengasekho kikho nami njengokansila yabengasekho kukho nawe njengomsakazi nube yabungasekho kukho. Abantu laba bahamba babotshwe sometimes izothiwa sebephika ubheyili baphenduke emakhaya uzothiwa kanjani njani omunye kubheyili khonapho waphinda abulala omunye umuntu. So amapholisa ayasebenza kulo msebenzi omkhulu siyawancoma ngoba bababopha abantu laba bese kusethula laba ababalekayo abanye bayona omunye asabaleke ayesihlala kwenye indawo azophenduka ngesikhathi sakhasifunayo kodwa-ke amapholisa hhayi ababopha laba bantu abahambise phambili.
Umnumzana Willard Moyo ngukhansila kaward 29 esilobela enkabazwe ebesixoxa laye ngodaba lomfana obulawalwe isinuka endaweni yakhe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Danger Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Nango umholi waleli qembu uMenzi Ngwenya yena odabuka eLupane.
Salibonani mazimbabwe amahle esayibingelela kuzo zonke indawo. Igama ngumezi isibongisa kongwenya ukuzalwa ngizalwa kaphani endaweni yasesilwane ubongwenya. Umculo esihamba ngawo babiza nge-Danger Boys bawazi abantu abaningi qalise nje ukuhamba ngawo 2023 ike qalise khona ukurekhoda njengoma kodwa zalisidlulisa ezalo nyaka ezika-2024 izo ziliphatheke zona.
We're gonna make it. abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zami zitholakala eza last year ezalonyaka, kodwa bengakaqalisa ukuzithengithengisa nje ngendlela ezithengiswa kakhona ngabanye. Bengisaqalisa nje ukuzibhakela nje abantu nge-WhatsApp, kodwa mungizifoni iy'ngoma zami ngiyakwanisa ukuthi undande inbox yami ngufakele, ngizavisa iy'namba zami la. Iy'namba zona +26378 1229 114. Ngaziphinda futhi njalo +26378 1229 114. Igama ngumenzi isibongo zakongonyala kuFacebook ngikhona futhi uyabhala nje Menzi Ngwenyikazira.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Cela isapoti enkulu kibo ngoba ngaphandle kwabo ngeke sibe yilutho. Le ndima esihamba ngayo inzima, dadathi sicele kubana lati besipha amandla amakhulu ukuze kathi sikwanise ukuqhubekela phambili.
Singeke hlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. Izulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabaka Ncube. Abangelelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.